sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala.
Abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-partner politics yabo yokukhipha i-G4 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili.
Intengo yezitolo ilokhu iphezulu, njalo abanye lokhu bethengisa impahla nedola leMelika lenye imali engasavunyelwa.
Abazichazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize. Bona ngoba abanayo iplani ofusa ilizwe, msakazi, ayikho.
Lamhlanje uhlelo lwethu lapho sixoxa lengcwethi zombusazwe, sizibuza ngokuthi kwenziweni elizweni ukuze kube le ngqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macapulane.
Lokho vele ngondo yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyokuphikisana lawe uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke inotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala, owathi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuswa esihlalweni kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe uSikhala lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebekhulume amazwi atshengisa ukuthi bafuna ukuphehla impi elizweni. Umoyo uthi MDC ingalibali ukuthi bandla leZANU-PF laya empini lalwela ilizwe, ngakho lilibandla lomzabalazo. USikhala owathi bandla leMDC lizagenqula uhulumende kukhetho lungakafiki ukhangelelwe ukuyazibika emapholiseni lamhlanje. Kusenjalo, iningi lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo, ukusilela kwamafutha ezimota, amanzi kanye lamagetsi, kona osokufike ezingeni elibi. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC, yena okhulume ezimele. Umnumzana Ndlovu uqala ngokuchasisela usithandekile Mhlanga ukuthi kungani iningi lingaxhasanga ibandla leZANU-PF ukutshengisela izolo edolobheni lakoBulawayo lisola ukukhuphuka kwentengo yempahla lanxa kuluhlupho oluthinta wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Owenziwa eZANU-PF abantu bakwazi ukuthi kuyabe kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kweZANU-PF, engingathi khona i-fashional politics ezikuZANU-PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ekukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G4 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiya phambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akukhethi US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabe zikhona. Mnangagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa, bangamphikisa abasinyakwe iZANU-PF, asale-ke labo TPC ke oyesimeni ikho ke thina ke njengozulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi ngizani PF senze lutho akumelanga singenele ngoba yabo ku internal factional politics is a party yabo izano PF
iziphathamandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo
akula nto ehlile ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i2 liters ye-cooking oil nge-$28 ayizange yehle ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane evike eliphelileyo iku-$23 so akula nto ehlileyo izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubo-Chronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphathamandla zezanu p f kodwa ke practically ku-ground emashopu akula nto ehlileyo izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki yikho ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu p f
kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje
akuphileki amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7 sizathi sivuke ekuseni ngabo 4-5 esehambile atshonilanga lonke lingekho okusemafridini kuyabola kuyawonakala amafutha ezimota katholakali izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something kodwa ke lokho engatholakali kukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo
kodwa simzile umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Mangudya we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidlisa umnotho welizwe kathesi sokuzalunga
sengayezimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebotshiweyo besithi bona imota leyo overload bafuna i-US dollar $1,300 imali nxa besithi bona sebeyibhanile i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar iduty lokho ebhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapholisa ebhoda lokho bebhadala i-US dollar lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokho iku-900 something i-US dollar lokho iku-50 something irand akula kumehluka kwehlanga lutho
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC kodwa lapha ubekhuluma-ke ezimele lokhu sikudaba lunye abanye osomabhizimusi babikwa beqhubeka ngokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe okungasavunyelwa lanxa uhulumende wafunga iJoy esithi abazaqhubeka bethengisa ngedola leMelika kumbe imali engasidola leZimbabwe bazajeziswa kalukhuni uhulumende wethule umthetho kumaviki amabili edluleyo ovimba ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kwelizwe ukudingisisa esikwenzileyo kuveze ukuthi akhona amabhizimusi asathengisa ngemali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi lakwele South Africa lokhu kubikwa kubhahe esigabeni seMathepeleland kobulawayo khona isiphathamandla sezanu PF njalo engomunye wabakhokheli bamawovet umnumzana Victor Matemadanda uthe ezinye izitolo ezikhulu lokhe zithengisa ngedola leMelika untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mthengi umnumzana Paul Ndlovu othi ukumiswa kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuhlupheka okukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe
bayitsho ke ukuthi le nto le yebo naye bazoyifaka leyo zimdola yabo but izo-affecta intengo yezinto ngani ngoba phela ngithi ungathi uyabheka ilizwe lethu alikaproduce into eziningi elizikhiqiza phakathi kwelizwe into eziningi bathatha abantu ama-out of the country angithi so ngokunjalo imali abantu bazothi kumele kusebenze izimdola sokuzophoqa labo abamabhizinisi-ke ukuthi bazame ukuthi bakhuphule intengo yezinto ukubana ulula lani manje so i-government njengoba siyi-introduce leyo zimdola abantu abamabhizinisi ukuthi bakhuphuleke intengo yezinto bazame by all means ukuthi bayithole bayithole leyo mali or ukuthi bayithola kanjani thina asazi mhlawumbe ngendlela abayithola ngayo sokubophoqa ukuthi bakhuphule intongo yezinto uyayibona kanjani
kwenziweni Pondlo
Ngamsakazi okwamanje abantu bayebo bangaba layo iplan but into esuka ibe lihlupho elizweni lakithi especially kugovernment ukuthi ma siyenza kanje kusasa abantu kuzoba affecta na or akuseze kuba affect so even namanje even ama plans abantu beza namacebo ukuthi at least ngabe siyokuthi but njoba nje umuntu ekhuluma ngokuthi if singayenza kanje mhlawumbe kungaba so why singakwenzi bona basuka bathathe isinqumo bangathathe isinqumo basi implement sisebenze leso sinqumo but ukuthi sizo affecta kanjani elizweni ngaba kubheki lokho uyayibona so lamanje iplan labana abantu ngathi ababheke ngathi ayibhekisisa kahle kahle iplan bona bona ngwabo iplan ngabanayo ukubona nje umuntu othi kahle ngenze so mhlawumbe kuzoba kanje hayi ukuthi mhlawumbe iyabe iplan uyacabangela nabo benjani into abayenza lapha asiplan engavusilizwe into abayicabangela ukuthi mhlawumbe masingenza kanje elizweni kungaba right iplan iplan kahle kahle kade abaphelele omnangagwa lo labochiwenga ngicabanga mhlawumbe ukuthi okunye lulwazi ulwazi mawukhokhela ilizwe kalidingi ukuthi ugijimise omunye wena ungene kudinga ulwazi lokuthi uzokwazi na ukuthi mangikhipha lo manager ngifake lo manager umanager lo balolwazi nalo ukuthi avuse le company akudinge ukuthi uphonge ukuthi nje udobhe nje umuntu estrategy ethi ithikithimisele ngifake lo ngoba lo muntu abantu abalaphara manje abarana izibapha manje afuna ukukutshela mangazi impuphuthe nje akuli even oyi-one sorry ukuthi ngikuthi umbethu uzanyathukana angithukani but abachazi lokuthi benzeni ngelizwe ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asisize bona ngoba abanayo iplani yokuvusa ilizwe msakazi ayikho
Hello ke umnumzana Pondlo umthengi ube khuluma ecingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 eGovlawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umumo wokusilela kwesinkwa ukhangelelwe ukuba nganeno ngoba uhulumende ethenge amathani engqoloyi afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 esezifikile eBeira eMozambique. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube useyazise ukuthi izisebenzi zikahulumende zilakho ukungezelelwa iholo kumsukwana ezilandelayo kakhulukazi ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Bengifithi umbengwenzezwa nje sengithinta ngombe sengifuna ukukhuluma lami nge ndicele enye itipu ekhona ngamayosa langeBond. Now people they are making money. Kakhulu business abantu be-business or businessmen kuhamba kanje ngakulinganisela ngenye itip encane mina ngu-business ngu-buying and selling ichukela besiliwoda kuphela ofyusa kwesinye isitudio esithile wholesale siliwoda kuphela ofyusa sisalithengisa nge-data price ngalaleli ku-kuphela ofyusa ngasikhuluma ngokuthi kuthina ichukela besesizalithengisa $10 kumbe $9 ku-okay kakhulu kwe-blatic but now abanikazi bezitolo labo sebesenza ngale ndlela sebethengisa ithukela ngamabhondi besithi kabafuna imayusa kuhamba amanga ithukela ekade lithengiswa nge-12 yusa ukusithi ungathola i-$84 ye-street nokuthenga i-12 yusa usuthenga i-12 yusa usulekhesi yethukela now sebefuna 110, 130 sebekwazi ukuthi bona bengatshayisi baphuma abahle badinga omunye wabahlake adingela amayusa nge-130 umuntu uyabela amayusa asedlikeyokudulaz kade semthethweni ade bewotisa ngayithukela ngayo kuyafana futhi lakusimenti abasafuni yusa kusimenti sefuna amabhondi kutshi bengithi kwenye indawo bathi i-bag of cement i-85 pond kwenye indawo bathi 70 pond sonisizamende ukuthi wa 70 pondi ngeyusa besiyi $6 yusa kodwa nxa ususithenga-ke manje ngebhondi 7 day bond is equal to $10 emsikeni omnyama lapho bengishintsha khona mina today. So which means isamende kade sisenza $6 sesifanda ukuthi sesiyi-10 ikubona sibanawasa. So ke they are making and they are looking lapho kuthiwa izinto ziyakwehla la bazakwehla balungiselele nalo owehlisike ngibona sebevele sebelutha and babeka ihluka phezulu ngakhipha ingqamba babeka ihluka bangakhiphi ihluka babeka umkhonto. So thina esikhalayo yithi esithenga
salibonani maZimbabwe amahle salibonani basakazi okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseBlamtree Mangwe engwezi. Asiphikisani nokuthi uhulumeni afake imali yeZimbabwe ibe yiyo esebenzayo, kodwa iproblem esilayo athe sinjengoba sekunje ukuthi ama-bond asikabi, idola leZimbabwe asikabi nalo ngobunene. Yinje nje mina lamalanga afika 4-5 ngingatholi yona isenti kubhizinisi lami. Ibhizinisi lami ngele bottle store, ngibhale le-board ngayifaka eshophu yami ukuthi angithathi imali zangaphandle. Sengile 4 days ngingatholi yona isenti nje elesikhala, ngoba abantu abasemangweni lo esiphila kiwo imali ade vele beyisebenzisa irandi. So angikwazi ukuthi ngizaphila njani, ngiyenzeni kathesi, ngoba sekufakwe lo mthetho omusha ukuthi ma ngabe utholakala usithengisa ngale mali yakwamanye amazwe uzoboshwa. So sisebunzimeni, asisakwazi ukuthi sithini nje. Labanye bami khonapha emashopu engilabo labo sididekile nje, silele singabantu nje, asisakwazi ukuphile njani uma ngowonke lo lapha esikhona thina empoyenzi engwizi ngapha. Bonke abantu balapha baphethe amarandi, sengize ngicabanga ukuthi ngivale noma ngenzeni angazi, ngoba ngisakwazi lokuthi ngavala. Sekuzathiwa mina maybe ngivalishe ukuthi angifuni ukuthatha imali yaphandle, angifuni ukuthatha imali yaZimbabwe, ngifuni ukuthatha imali yaphandle kwelizwe. Kunganjalo, imali yaseZimbabwe asilayo, sikhuluma nje silapha. Bakithi zamani ukuthi sincedise sibone ukuthi singenze njani lathi. Niyabonga.
Hayi, lathi sibongile Zulukandaba. Ye, izo ke yiwo ke amazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Owake wava umsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela kungalane yabadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala lanxa uBiden ethwaliswe nzima ngokusekela ayekwenza ababebandlulula abensundu ngeminyaka edluleyo ngunkosikazi Kamala Harris ongomunye wabancintisana laye kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bekthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika.
Ngibone ngani amademokrasi akasazi kuhle ukuthi indoda le undoda uqhinga bazamkhupha ngaseyiphi. They have a very specified basic issue ukuthi bavumelane ukuthi i-climate kumbe i-health kumbe i-economy. I think kumele ukuthi bahlangane bavumelane ukuthi indaba emqoka abazaqhudana layo nxa benika othandu kwabo yiphi. Ngoba ukuhlosa ukukhupha undoda kuphela kodwa angiboni kuyenela ukuthi bathole enough amavoti okumkhupha.
Ubona ungani okungayenza ukuthi ethole amavoti amaningi? Kodwa sibona ukubana kulensolo eziningi ngaye ezibalisa ukungavezi incwadi zake zemthelo, ama-taxes, lalokho okunye sike sakuzwa ukubana bakhona omama athi wabaphumputha okungekho emthethweni lokunye okunjalo. Ubona ungani kusezokumhlasele yini?
Hhayi, akusoze, ngoba lokho wabakhona engakakhethwa. Kodwa ke abantu bakhe bamkhetha kunjalo lalamhlanje bayamvikela kunjalo. So ibase yakhe leyana 40% 43% ihlele kayindawo.
Ungathini wena nxa ukhangele indlela abavota ngayo ukuthi bavotela umuntu bembona ukuthi isimo sakhe sinjani, kumbe kukhona abakusebenzisayo ukuthi baze bamvotele bebona ukuthi kukhona okunye okungani akuhambi kahle?
Ngibone ngani undoda lo uyakwazi ukukhuluma ebantwini abaqede u-fifth grade nxa ebatshele ukuthi ilizwe lenu selithathwa abantu bangaphandle, bakubona zonke laba bahamba khona. Ngakho-ke ibase yakhe i-strong, yibo abantu abazamphiselela lo muntu.
Bona abakuma-Democrats abafana lo wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden, o-Cory Booker labanye laba, ubabona njani?
Angazi kumbe ngingaba objective kulokho, ngoba u-Biden ngiyakuthanda mina. Ngibona ngani kubo bonke sengibazile lokufuna kuma-debate ungani ayazi sayisho njalo. Ngibone ngani ilizwe leli lisaphethwe ngabamhlophe kakhulu. Umuntu onjengobuka lo Harris abalahlanga abelungu balapha baningi, kusamele ukuthi bakhethe umuntu ofana labo.
Kodwa nxa sikhangele yena uBiden, ubona ungani bakhona abangayekela ukumvotela besithi njengomuntu oseke waba ngumsekeli kamongameli asiphene omunye ithuba?
Ingaba khona ingcosana ayeleyo iqoto, kodwa ke nxa ukhangela ama-poll kungani kumhambela kuhle uBiden.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Dinizulu Maxaphulane.
Ye, into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babuGandhi yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Nxa labo ababusayo bengahlala phansi lalabo abaphikisayo, kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umumo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe, isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality, ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe. Lona ilizwe lisitsha yiluhlupho lwethu lokuqala kuphela, ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi, nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame, babonisane, basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi ngaku sesenabadala e-Afrika, obabukhawunda ogracker matel nabanye abantu bamlandi umnankabha bamtshela ukuthi ayihlala phansi labakuphilisayo likhulume, ukwenzela ukuthi abantu bezwe leZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugesi. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka. Kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababakusayo. Kuyamele kubanjiswane. IZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu, abalolwazi njalo abakwaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya duze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo, nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehlokomalanga wona iyaphinde ikhuphuke, kudala sayizwa, dala sayibona lento yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution, not okungama-military operations, lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane, akusoze kuwela kumkhuhlane osibulalayo. ngoba iphikinga yelizwe leZimbabwe ipolitics izalungiswa ipolitics, i-economy iyabona nje iboniswa ipolitics, ungalungisa ipolitics konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho ledlule?
Ngempela yibo abantu abalemigondo ekheyalansitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona, ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengasoba bantu ababusayo, abazange bayiphiwa i-mentorship le guidance yokuthi umbuso ubuswa njani lokuthi izwe liphathwa njani ngenxa umbuso kamgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayiphikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi lizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphatha kanjani, abazange balithole ithuba. Lokho bele ngqondo yesigerila egangeni eyokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ukuchopha okujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel?
Ye, kuyafunakala ukuthi sibike lozwelo ebantwini beZimbabwe. Nalabo abaphikisayo labo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi kwelizwe, baphumele ngaphandle bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise, ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili. Njalo ikusasa abantwana baseZimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo lwethu, lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Kusasa-ke sizaxoxa lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Yes, I love the blessing. I love the blessing. Father God blessing. One more blessing, I love the blessing, I love the blessing, them can't stop me, I am blessed. Me love woman, me father him, that's why me born. And if for them I try stop me, me fly past them straight. Only for them I wicked, so what them in the race. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil, I help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, me. So when the wicked rise, judgment for them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have be prayer. Irish dancing, no worry, everything straight.
I am blessed, every day.
I am blessed. Ngibusisiwe ingoma ka Mr. Vegas isigubela uhlelo lwethu singakehlukana. Sikhangeleni ke inhloko zendaba. Ibandla le ZANU-PF selisethesa ibandla le MDC iqala lokufuna ukuvusa impi elizweni, kulandela amazwi esiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala oyena okuthiwa uzaya emapholiseni lamhlanje. Silugqiba ke uhlelo lwethu igama nguChris Gander. Sibaneni njalo ekuseni kusasa kumbe ngo-half past ntambama.